Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama-accounts awemali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Wayengumphathintambo wezamafekitali uMnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Amabhonzi wonala asetholakala kubo siphathele yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu akade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, i-US dollar. Now, imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle, sifike siyishiye khona-ke. Xa siphenduka siyathola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa, siyayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi udubo yikuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
I-problem yi-politics, akusiyo i-economy. Angeke ulungise i-economy ungalungisanga i-politics kuqala, ngokuba i-economy idilizwe yi-politics. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho, okume kahle i-politics. I-economy kakudingakala into emathikali eyisimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kuvuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labomakhalekhukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azithakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane uMnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali, hey, liyazithaya bhororo, loba uyasebenza, loba kawusebenzi, sizihlezi kuyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya, into zangikhona seziphela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kula kuleyinye iprize, kusasa uyathola sekuleyinye iprize. So uthi uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
UNcube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungenasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene ne-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Sizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51 49% yonalingana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonishwa kwamalungelo abantu enothweni ezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi laba abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungekona kuphela kodwa kunye nathi abantu beZimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lomthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika, lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuthiki lobhanqa ledola leMelika.